Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Mfufu 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga elafakwa ngumanyano we SADC elokulwemukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni ukuzohlola ukuthi lezi zijeziso zithinta njani uZulu mathupha.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions.
Kodwa abacubungula ezomnotho elizwe bathi ibandla lezano PF licatsha ngama sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba ukhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selani labo abafaka ama-sanction.
Umhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka owe-People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla uMongameli Emmerson Mnangagwa esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa seUnited Nations elizweni uzohlola ukuthi lezi zijeziso zithwalisa njani uZulu mathupha. Unkosikazi Alena Duan uselizweni lapho asehlangane leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa esizwa ukuthi zithini ngezijeziso lezi. UDohan wanxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuza elizweni. Useke wanxuswa kwamanye amazwe abalisa eleSyria leVenezuela awetheswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga. UDohan wethule umbiko ngeviki edluleyo enxusa abafuna ukuzomupha imbono yabo ngodaba lwezijeziso ukuthi bamlobele isicelo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ube nguye umkhokheli webandla eliphikisayo wakuqala ukukhuluma loDohan ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube saqala ngokumbuza ukuthi uMonzora ukhulumeni lesithunywa se-United Nations.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions, kanti labo okuyibo okumele ngabe aluswazi kibo bona sebephila ngawo ngoba ama sanctions ayenza ukuthi umsebenzi kahulumende ungahanjiswa ngendlela okumele uhanjiswe ngayo. Uhulumende uyabe segobisa izimali azihambisa ngayo kwamanye amazwe engasavezi okunye akwenzayo ngebusiness zamanye amazwe ngoba esithi zindlela zokuthiwa yi-sanction busting. So ngalokho abantu abasakwazi ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe uwenza njani. Ekwenzeni lokho-ke sithola ukuthi kuyaba lokukhohlakala okukhulu, abantu sebethatha imali kahulumende sebezifakela ezikwameni, kukanti nxa kungela ama-sanctions izinto zonke zisaziwa, kubhalwa phansi konke ukuthi imali ihamba njani nxa sihambisa izinto phandle zathengiswa zilethe malini kuzalethe ukuthi abantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi kuhamba njani labo abalezandla ezinde ezifuna ukujontsha imali yabantu bangenelisi ngoba yonke into nje iyabisenziwa mceke kodwa kade sigoba into zihanjiswa ngendlela zobunyonyo abantu sebetshontsha bethembe kono ukuthi bazafika ngokuthi babalekela lawo ma sanction kodwa ke lokho asikwenzi nje mahlayana lizakhumbula kubana lo indlela esayilandela kusukela ngo 2008 lapho esasayina khona njengebandla i global political agreement lebandla lezano PF lebandla le MDC ayisakhokhelwa ngobaba uWelshman Ncube u article 4 waleso sivumelwano ke nguye oyisicho sobala ukuthi hatch ama sanctions kaphume and ngalowo mnyaka isivumelano leso ese global political agreement safakwa ku constitution njengo constitutional amendment number 19 konke okwalandelanayo khonapho kwakuvunyelweni kwafaka ku constitution kukhangelelwa futhi njalo lokuthi udaba lama sanctions sesilugijimisa sonke njengamabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe mhla ka 4 March 2009 ubaba owayengu president we MDC wasichiyayo njalo esangu prime minister wa addressa i parliament esisho ukuthi ama sanctions kaphume ngo 2012 waphuma ke ubaba uTsvangirai waya emazweni afana labo Australia labo New Zealand esiyacela ukuthi ama sanctions kakhitshwe la kwamanye amazwe le America wafika nalo baba umgabe wayesakhokhela ilizwe babumba i-committee eyayilabantu ababesuka kuma parties wonke eyayiphuma ihamba isiya kwamanye amazwe isiyacela ukuthi ama sanctions kaphume njalo sikwazi ubaba uTsvangirai wabhala incwadi ebhalela uDavid Cameron owe UK la European Union ukuthi kukhitshwe ama sanctions yikho okwenza ukuthi kukhitshwe abantu abanengi kwacela sokusele nje imuli kamgabe labanye abalutshwana kuCongress yethu ke eka 2014 sayenza iresolution yokuthi ama sanctions kawakhitshwe njengebandla sesinanzelele khona ukuthi alimaza abantu mahlayana njalo asesiba yisiviko asesiba indlela yokucatsha ngomunwe yalabo ababusayo so thina njengebandla le MDCT sithi hatch ama sanctions kakhitshwe siyakwazi ukuthi kukhona okunenge okumele sikulungisise khonoko kwakuwasukumisile lawo ma sanctions yebo kasukukhangelisisenini kasukusebenzeni njengabantwana beZimbabwe
yena umkhokheli webandla aze ahlangane laso isithunywa lesi bekuvele kulungiselelwe phambilini na kumbe laye ucelile ufake isicelo njengalokho esizwa kuthiwa abanye bakwenzile
umhlangano awucelayo njalo umongameli wazilungiselela ngokugcweleyo ngokubhala iphepha eliyilo elalile izinto ezimunyethwe libandla lethu imayilana lendaba yama sanctions lawa okuyikho abaxoxa ngakho kabanzi bahlala isikhathi sibili eside bekulezo ngxoxo ngoba sasizilungiselele
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo lokhu sikudabalunye umongameli Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 watshela izinduna emhlanganweni ukuthi uZulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokusola izijeziso zenotho ngoba ilizwe lilakho ukuthuthuka kungelani lezijeziso lezi ukuhlaziya udaba lwezijeziso lezi sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane
ama-sanctions lawa akhulunywa ngawo kumbe ngawakuyivalela abakhokheli ukuthi bengayi kwamanye amazwe kumbe ukuthi uhulumeni engakhona ukuthi angene kwizivumelwano kumbeni uhulumeni engatholi imali esuka kwalaba abaphatha ezemali lwenza laba ababusayo babe nesizathu sokuthi babuse ngendlela abafuna ngayo engalandelwa intando yabantu ngoba bathembe ukuthi bazothi hayi sihluleka ngoba sihlulwa yilama sanctions ama sanctions la khona yiwa asenza sehluleke ukuthi senze ezinye izinto kwenzela ukuthi umphakathi usizakale ye ngokubona kwami ke kusho ukuthi nxa kulokukhona lokuthiwa kula ma sanctions kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selani laba abafaka ama sanctions so ye kulomthelela ukuthi kuthiwe iZimbabwe ilama sanctions kwenza ukuthi ukuthi ababusayo baphunyuke nje babuse ngendlela abafisa ngayo ngoba bevika ngalawo ma-sanctions
nasokuze kube losuku lolu oluthiwa i-anti-sanctions day ngokubona kwakho usuku lolu lungaluphathisa yini ukuthi udaba lwama-sanctions lulungisile
i-anti-sanctions day sokulilanga elibekwe ngababusayo ohulumeni waseZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale bekhumbuza abantu ukuthi hayi lokho esikwenzayo sikwenza izandla zethu ziboshiwe asikhona ukuthi senze ngendlela elifisa ngayo bayenzela lokhu kwenza ukuthi kwezopolitiki nxa kucubungulwa ezopolitiki singabakhangeli ukuthi bayehluleka elanxa izinto eziningi bevele bezehlulekela yonke into nje isizasuka kusolwe lawo ma-sanctions njalo bakuninda kulaba abaphikisayo abamaqembu aphikisayo ukuthi lina yini elisekelana lala abantu abasifakela ama-sanctions ngakho i-sanctions day leyo isiyilanga lokuthi bakhulume ezombusazwe bakhulume ukuthi labo abaphisana labo uhulumeni yibo abale umlandu lo ukuthi ba-stopela ama-sanctions ngoba yibo abaletha
siyabona ukubana elizweni kulo mama obuye ukuzokhangela udaba lona lolu lwama-sanctions we-United Nations njalo bese kusiba lelanga leli ele-anti-sanctions day ubona ungani uhulumende yindlela akuhlela ngayo yini ukuthi kwenzakale isikhathi sinye
lo mama we-United Nations ofikile kwele Zimbabwe siyazi ukuthi i-United Nations layo bayayisola abahulumeni ukuthi iyehluleka ukuthi njengomhlangano efanele ukuthi bonthi wonke amazwe aphathwa ngendlela efanayo i-United Nations iyehluleka ukuthi ivikele abantwana baseZimbabwe abayitheswa lezo izinto zama-sanctions so ukufika kwakhe kuqondane nelanga lelo le-anti-sanctions kungabe abantu beZimbabwe laba ababusa bangabe bekwenze ngabomo besenzela ukuthi lo wase-United Nations nxa esuka ahambe ayokhuluma kwabanye bakhe kwi-United Nations ukuthi izindaba ezizwe ezimqoka ebantwini baseZimbabwe ile ndaba yama-sanctions ye kungaphathisa ukuthi indaba yama-sanctions fike ezingeni lokuthi bangayikhuluma la kwi-United Nations kodwa siyazi-ke ukuthi i-United Nations yona inhlangano esibonise ukuthi ikakhulu iyehluleka ukuthi thinte amazwe njengaboBrithani naboMelika ukuthi basebenze phakathi kwe-United Nations
umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka we People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni umhlangano lo uzenziwa edolobheni leBindura lanxa inhlelo ezimbalwa zizenzelwa inkundleni zokuxhumana ebulenjini ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 umnumzana Saibeth Musengezi wasa umnangagwa emthethwandaba esithi umhlangano owamkhethayo ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezano PF wahlelwa ngokungekho emthethweni ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano ozakhetha kutsha umkhokheli webandla umsengezi utshele umsakazo we-SABC izolo ukuthi uthola usekelo olunenge kakhulu ngodaba lolu oluvela kumalunga ebandla lezano PF okubalisa amalunga edale le-Politburo abamncomayo ngenyathelo alithathayo jalwe zempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amabili lasithupha 26 babanjwa igciwane le-coronavirus lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4872 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kuthi abahlatshwe eyesibili labo bedlula inkulungwane ezine 4615 Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi sokulomkhosi ohlatshwa ngabezamabhizimusi ukuthi umphathintambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube kumele avumele ukusetshenziswa kwedola leMelika ukuze umnotho welizwe ungaqhubeki ulokhu usiya nganxele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kuqhamuke udlakela isikolo semsitheli obulawayo ngolwesihlanu ngemva kokuba amaqembu abasakhulayo edibene kulesi sikolo kwatshayana ngenduku amatshe lezibhakela kwaze kwadilizwa umduli wesikolo. Leli phephandaba lithi abantwana laba ngabadabuka emalokitshini athi Mpophoma, iminyela lemabuthweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 ninjani? Hawu siyavuka, siyavuka, siyavuka ngempela alikho elipho. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena eqopho. Ningazithola zinjalo nezilika njengoba zinjalo. Hayi, mina ngingozapho impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angikaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela olusha, hayi buyani kuzapho. Ningabi nilokho nje nizishayisa amakhanda nishona le nale entweni ezingasoze zanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo. Uma isiphelile yalahlwa nabafowethu enilahlekileyo, hayi buyani ekhaya anixutshwanga. Ngiyanicela impela, ngiyanicela, ngiyanicela ngithobela la iBrown Fish. Wozani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uxatshaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, 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 sanibonani kuStudio 7. Ya, ndikhuluma noJikinya lapha eBlamt. Ngazi ngempela ngempela abantu ikuzokuthwaka siboni ngaso linye njalo ngeke siye nganxanye zingemanzi. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlulile. Yebo, unkomo izaphu yayingabandlulile ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wo-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma 60 somethings kusiya kuboma 79 kugcina khona pha. Ngapha sokuphatha umgaba umgaba ahle baqala ubandlulule. So unkomo kazangabandlulule muntu selilapho liqinise. Kodwa umqondisi kabandlululi, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu bethu labo bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi uma sibheke abantwana beprimary, umfundi ufundiswe ngotisha oyi-1 ama-subject akhe onke. So uma sekufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe ma ezaluchasiselwa noma yisikhiwo asichasisele ngesiNdebele, uyazwisisa. Manje labo bhululu bethu balesishoneni hayi asikutsho ukuthi siyabazonda silo, kodwa-ke mbona ngani lokuthi failisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafela bese bedola-ke wona imisebenzi. Abantu abake bezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Umagalela amafasibani akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi, zimbi. Ebofunda kuJoseph Chumu, yabona uJoseph Chumu uyakhanya ukuthi izanu uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini. Noma ekhuluma uyamuza ukuthi hhayi kadi labantu banga. Manje umagalela amafasibani ubonga udiliza nje diliza, asazi ukuthi uyozala nkomoni, kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumyisa magalela amafasibanda. Ungaba la magama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi ngekulunge kumqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya. Ebona ngisho nayo ingane encane, bantu bakithi zamani ukusapota umqondisi simvotele ngempela ngempela. Hayi akuliwa labantu bale ukuthi mbese kungaze kuli, hayi sizama ukulungisa lathi ngapho kwakithi ngapho. Yabo,
salubonani basakazi beStudio 7, labalaleli bonke abeStudio 7 abathandekayo. Igama ngiyulen mo wakomoyo, bengicela lengincedise kakhulu. Bantu bakithi abathandekayo nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi uthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu u-Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 07 abangu-3 9 6 2 6 0 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi lapha emina engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi nzalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba lami ngize ngitholakale lapho wayekhona u-Ops lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane sho uma engukuthi la uyayizwa le voice record layo u-Ops ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Ops Moyo endaweni zakumatiwa zakusiya kubokhame khona ngale ikho lapho engalaezela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engizikhulumileyo
salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupayileti Ndlovu ngise-Victoria Falls ngiyabezwa amajaha ngiyabezwa amaqhegu ngiyabezwa izalukazi ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphume wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala uthi uphakathi kogijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe kungikhona suthiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha kugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana leZANU-PF sifuna ukuyikhipha iZANU-PF iZANU-PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana yikho uthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala ukulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona kuzasenza ukuthi singayindawo kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU-PF mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU-PF kuqala okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU-PF isiphumile now masisilwa leZANU-PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu yikho ukuhlakanipha engikubona kufanele abantu bakudinga asiqaleni silwe lebandla leZANU-PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguwe olamandla ukhipha iZANU-PF uma iZANU-PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo
sanibonani lonke bantu bakithi ku-Studio 7 balaleli baka-Studio 7 linjani bantu bakithi okhuluma ngu-Prosper wasekezi Prosper Ndlovu makawule kompamanzi hhayi ngithi nami ngengiphosa amazwi nje phezu kwalezi inews esiyabe sizibala lapha kumadeli sana kumakhronikhi siyabona abantu basegwanda kungathi busela bawubuya phambili uhulumende sisizamele ukumbikela sikwazi ama-message awafiki yini kodwa-ke siyalimala sibili bantu baka-Studio 7 cela lidlulisele umlayezo mpela uhulumende awuzwe zonke indawo sokunobusela obuphezulu kakhulu siyachaka sisiyadila imfuyo yethu etshontshiweyo uchaka ukuthi ungayithathi kathi isigwebo se-9 years lesi sasibekelo bani na singabe sigaba sethu under Chief Malaba singabantu bokufuya asakwazi yophephela phi manje
sanibonani basakazi bethu e-Studio 7 lonke themba liyaphila undawana zonke elikhona nani balaleli be-Studio 7 siyalithanda lonke mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property yezipra eyathathwa yiZANU ayithathwanga i-government iyathathwa yiZANU so esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma esithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground engaba abalungisi udaba lokuground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokubisela iproperty yezipra ngoba izipra iproperty le wawungabaphanga lalingabaphanga lina abantu bezana kodwa kwakungamandla babe kuthengile lokho so besicela ukuthi ukuze silikholwe ukuthi lingalilungisa lodaba lweground liqale libisele into ekhona imphefumulo yabantu yachitheka vele angeke sabuyela ngoba lichuthi lizalungisa udaba lokuground kodwa sicela liqale kuzapho phela libisele iproperty yabo sebegugile behlupheka behawula abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zokuba ngamaovethi abangaphe bathebelele ndikabathole nisi kukanti yona leyani iproperty amaplazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje lamakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu babo namhlanje bafe bengabayanga bafe bengalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilwe lilizwe lenu so maku ukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngeground kayiqale ngokubisela iproperty yezapho kababisele iproperty yezapho lama sebeshonile abaningi abezapho abantu babo bazosala labo bencinisa khona phana ngoba ngamandla aboyise mawu serious mina ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngeground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubona ukuthi ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale iground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijima lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes
lawo bekungamazi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika Inani labathelelwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liyalisehla ngesilinganiso esilichumi ekhulwini 13%. Lanxa ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 belokhu bebanengi, kubikwa kusifa abantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa 1700 ngelanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhankaso wokuhlaba abantwana abaphansi kweminyaka elichumi lanye 11 abafika izigidi ezingamachumi amabili lasithoba munwembili 28 million elizweni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina ngapha i-corona iyachaya sibili njengendawo zonke. Lakhathi sisibili lokhu ikhona ama-cases they're up and down, got their up. Okwamamaski thina bakulwisa ukuthi vele asiyonto vele esimangalisayo lento abantu abayidingayo endaweni ezivele abantu vele bazivele be ama-shows, ama-bar, ama-restaurant. Qalisa laphana kwakungani abantu bethukile baqala bevala oweda baphelelwa emsebenzini kodwa vele akuhlalanga vele sokwavulwa vele yakuzange ukuthi kwavalwa singathi kwavalwa khona phana phela kuqalisa otherwise izinto vele
sizwe kuthiwa sokule omunye umkhakha we-coronavirus e-United Kingdom ngokubona kwakho ubona ungani singagcina yini sibuyela kusimo esasikhona kunyanga ezedluleyo ngenxa yemkhakha futhayo coronavirus abathi ngama variant
ama variant lawa azahlupa ngoba khanya futhi sekulabo delta labo banibani asemanengi kulenyi documentary German documentary eyakhutshwa kudala yathi yona umkhuhlane lo we corona uzahlasela for at least 3 years uma ama variant la elokho esiza njengoba nesilokho esiwabona isikhathi sakhona ngiyabona sibili ukubana kuzakhathi eside ukuze umkhuhlane lo uphele especially if it keeps mutating khanya labo into zabo abasela amashuwa kodwa khanya balokho bemonitor bakulala ivirus thina uqala laphana sasile lowest vaccination rate kodwa khathesi I think ngikhangele lapha kuthiwa fully vaccinated percentage as of day 49.4% at least one dose 53.1% and if fully vaccinated yona lay 44
umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF ngesikhathi kulesithunywa seUnited Nations elizweni. Kodwa abacubungula ezonotho bathi ibandla lezanu PF licatsha ngama-sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka i-conference uyaqala lamhlanje edolobheni leBindura. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.